bezichaya ngumoya ilanga lonke izalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lamhlanje njengoba bekungela zehlakalo zodlakela loba ezokuthathwa kwempahla ngodli ezazangeleyo. Loba kunjalo ukuhlukunyezwa kwamanye amazwe kwele South Africa, ukutshontshwa nokutshiswa kwempahla yabo sekuthi izihlobo zabo emazweni abo zibhubhudla igwebo ngolaka.
This is real gin, sir.
Le ingxabangxoza ebifakwe ngabazibiza ngokuthi Africa Facts Zone kwezokuxhumana iTwitter ikhombisa izalwane zeZambia zingena ngodli esitolo senkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla. Kwele Nigeria imfanekiso ephume kuTwitter ebikhombisa izalwane zakulelo lizwe zihlasela inkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla lenye ekuhlelo zabomakhalekhukhwini lezokuxhumana. Ngaphambilini uPhathi Tambo ogatsha lwezobudlelwano beNigeria lamanye amazwe ubethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa ethi bazathatha amanyathelo. Akupholanga maseko bengabizanga umeli weSouth Africa kulelo lizwe bekhonona ngokuhlaselwa kwezalwane zabo. Isiphathamandla se-ofisi yeNigeria kwele South Africa uMnumzana Godwin Adama ubevele wakubeka kwacaca ukuthi bazathatha amanyathelo.
There is nobody, including myself, that your people are involved in situations that make them to lose their property and whatever they have worked for.
Ngathi abantu bakhe belahlekelwe impahla yabo abayisebenzele nzima kangaka atholakale ethokozile.
Inkokheli yamazwe agoqela eDRC, iMalawi, iRwanda leNigeria ibikwa isithe ayisabuye emhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa kwele South Africa. Ukulinyathelo elikhombisa ukuthi abaphathekanga kuhle ngokuhlukunyezwa kwabantu babo kwele South Africa. Lamanyathelo asemukelwe ngendlela ezijeneyo izalwane seZimbabwe. UMnumzana Bongani Nyathi uthi izenzo ezikhombisa intukuthelo ngalokhu okwenzakalayo.
Kubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Ngakulunhlangothi uMnumzana Gretchen Khwebu uthi bamangele ngokuthatha isikhathi eside uhulumende weZimbabwe engakhulumi lutho ngesimo lesi.
Le government yaseZimbabwe ayikazibe le ndaba lathi ngitsho even noma one day ukuthi sidlile sembetheni silele kuphi into abangazihluphi ngayo. Ubona okwabo isifiso sabe ukuthi ubani siyachawa sibulawe kakhulu uma sibaleka sibaleke sibuyele ekhaya siyehlupheka.
UMnumzana Mlungisi yabalala yena uthi ukuphindisela akusiso sisombululo.
Siyakugqibela phansi impela sithi hayi cha asikho ukuphila kwama-Afrika, cela ukuthula e-Afrika. Yinto esigqugquzelayo lapha ebantwini bonke ukuthi hayi sicela ukuthi loba benze obubi obungakanani ngapha lani lingaphindiseli ngobubi.
Amapholisa kwele South Africa agcizelele ngemva yabantu abahlanu lokubojwa kwabedlula ikhulu kudlakela lokuhlukunyezwa kwabokuza izolo lapho imigwaqo ebivinjwe ngamatshe lomlilo wamabhomba epetulo imoto zingenelisi ukuhamba. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wokusola lezi izehlakalo. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthe usakathole ulwazi olweneleyo ngabelizwe lakhe abangabe behlelwe ukuhlaselwa lokhu njengoba ethi ubengakezwa kumbe ukhona ohlaselweyo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi uhulumende weSouth Africa lweZimbabwe kabaqakathekisi loludaba bengakhuzani ngoba bezimbila zantabanye. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.